lokana ngibona kuyinto enhle ukuthi ngabe tsintsana izibotsha zabo lezi ezikhona kwakhathesi zingatshintshana, akubeke izikhali phansi, kukhulunyiswane, kukhunyiswane umlotha. Ukufa kwabantu asontwenhle ivino yedwa baningi kakhulu, akukhulunyiswane laba amazwe omhlaba United Nations lalama Arab countries kaba bakhulumise, kungabi lomcabango wokuthi iqhubeke iye phambili.
Ye, kwenye ngazani konoko kubeka phansi izikhali ngokwensuku ezine, insuku zangkona ziphutha kusasa ke ziyagqitshwa khonapho. Ufisa ukuthi kuyiwa phambili kumele benzeni ngaphandle kokukhulumisana umlotha, okunye kumele kwenziwe kuyini njengomfundisi Sibili?
Ye, ikukhulumisana umlotha laba abe Israel through United Nations lalaba ama-Arab countries. Ama-Arab countries kakungabi lomunye ocabanga ukuthi nxa isithi kube lokuthula abambe omunye izandla omunye aphiwe induku zokutshaya. Wonke umuntu kabanjwe kuthiwe khona asikhumisane umlotha, asibeke izikhali, akungaliwa ngoba umhlabathi wonke lo esikiwo loba laba mama sibephambanisile. Ukuphambanisa komunye kakukwenza ukuthi wena la umlande uye kulwa laye. Akube le ndlela yokukhulumisana kube lokuthula, ngoba ukuthula kubiswa ngokuthi omunye encane angabiseli. Kodwa ke nxa sokulokubuyiselana sokusenza ukulwa kwakhona kungani.
Ye, singathi ke nxa sesikhangele kodwa ukuthunjwa kwabantwana labogogo labokhulu, kambe akuyiphula inhliziyo khonokho njalo lokubhonjwa khona ngale eGaza, akubulala inhliziyo khonokho?
Kuyabulala inhliziyo. Ake sikhangele ku-Israel bangaki abathunjiweyo, bangaki asebebulewe. Nginanzelela ukuthi abathunjiweyo abe-Israel balutshwane kulala idamage esiyenziwe i-Israel ngapha kuGaza besilwa nalaba be-Hamas.